Ngasithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu. Kanti ke njalo futhi le ndaba yomhlabathi le imbonangani indaba ebaluleke kakhulu. Ngale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungesemthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha yokuthi khona yebo ye izinduna nazo zithethe ixesha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane nama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti-ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna yikuthi zilokhu zikhuluma ngazo. Kanti-ke kulezinto eziningi kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona ngoba kathesi zona zinamagezi, kathesi zona zinezimota, kathesi zilakho konke. Pho-ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona nxa lokhu bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu, yikho kusuka kube le nkinga-ke khona. Lo hulumende kaye futhi angangela ukukunanzelela khonokho, uzala elokhu enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani?
Umhlangano wona ngawo awukho okubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe leli thuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakoduma. Ngiyakwazi, ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sesifike ekhetheni kungenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe nami ngingunwayile emuva lawe nginwaya phambili. Ngoba kathesi la ma-opposition parties azifuni izinduna loba labo bantu bayazifuna izinduna ngoba izinduna yizo ziphakathi kwabantu. Wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane lenduna ukuze abe lesi sifo.
Ungathi induna zeMathebeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe? Njalo ubona ingani umongameli Mnangagwa uzaluphatha yini udaba lweGugurawand? Kukanti uthini ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngalo?
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunanzelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi elibalulekileyo kakhulu kunalezi yane zangale. Ziyane zangale vezihlezi zilelizwi engingayithi power. So-ke ezakithi ngapha kusamele ukuthi khona zibe ne-power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba lweGugurawand uzaluphatha upresident xa ehlanganele izinduna ngoba bavele balohlelo lwabo abavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthola bangathiwa njani izinhliziyo zabantu, abantu bakithi bangatela njani lokho kwabehlelayo. Angathiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababebuzapha ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi kukhulunywe iqiniso nakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.